okwakhathesi akusimangalisanga ukuthi uthole ibail.
Ube sephambanise izinqumo ayeziphiwe kubail yakhe esingathi ngesilungu ngama bail conditions. Kuhamba njani kathi ukuthi umuntu uyabe licala elidala sokuthiwa selivuselele?
Leli belingaso cala elidala bekungamacala adluleyo akade engakathoniswa. Kodwa engakathoniswa yena wayenikwe ibail, and enikwe ibail kuyabe kufakwe izinqumo zokuthi alandele. Engayekela ukulandela lezo zinqumo, then ibail yakhe iyaviza thathu. So amapholisa bekhangelela ukuthi kumele ukuthi ethi engabotshwa abe senqitshwa ibail, ngoba bethi uphambanisa isinqumo sokuthi angayenzi ezinye izinto.
Kodwa-ke nxa sikhangela lokho akwetheswayo, isisekelo sombuso i-constitution iyavumela ukuthi umuntu akhulume okusenhliziyweni yakhe. Singathini nxa sikhangele khona?
Yeah, isisekelo sombuso waseZimbabwe siyavumela ukuthi umuntu athi okusengqondweni yakhe, esingathi yi-freedom of expression, ukulokhu akuzwayo. Uyavunyelwa ukuthi ukubeke obala, njalo uyavunyelwa lokuthi nxa ungani ucasulekile ukhankase kumbe i-right to demonstrate, kukhona kusisekelo. Kodwa okunanzelelayo ukuthi isisekelo siyatsho amalungelo akho, kodwa esikubonayo njengenhlanganiso emele amalungelo abantu, uthola ukuthi uhulumende kumbe ezinye ingatsha zikahulumende lokhu ezicabanga ukuthi sisebenzisa isisekelo esinye esingayisiso lesi sisebenzisayo. Uthola ukuthi ukuthi balandele izinqumo eziphakathi kwesisekelo kunzima kibo, kungani kubuhlungu ukuthi balandele lezo zinqumo.